Abanye njalo bathi umfelokazi ulakho ukusebenzelana lomnangagwa kwezombusazwe bengela kudonselana. Ibandla leZANU-PF lisanda kwethula umbiko othi indlu ehlala owayengumongameli eHarare izakwenziwa indawo yokulondoloza imbale imyuziyamu. Kodwa umnangagwa usanda kubika njalo ukuthi iBlue Roof izanikwa imuli kaMgabe wangcwatshwa kuzwimba hathi iNational Heroes Acre lapho kwakusakhiwa khona isikhonqo sakhe esibizwa ngokuthi iMausoleum. Isikhonqo lesi kasakhiwa. Abathi unkosikazi Mgabe usephelelwe kwezombangazwe bagoqela umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi kwezombangazwe ezimele yodwa.
Kuphelile ngaye ngoba yena yedwa uvele akanazo impande, akanawo namahlamvu lawo akade wathola kumyeni wakhe. Yikho ke laba bantu kade bemeseka ngabakade bemsebenzisa nje ukuthi kube nalokho abakutholayo kumbango obukhona phakathi kwezano. Uma indoda singasekho njoba nje isiyeyaya kwelusa amadada, kusho ukuthi nje sokumele nje azinze nje ahlale phansi njengezalukazi zonke nje singabafelwakazi, aziqoqe impilo yakhe nje ayezilimela emasimini kumbe uyasenga inkomo zakhe njengoba sizothola inkomo zochago, akhohlwe nje ngokwepolitiki. Futhi kungamlimaza ngoba ihawu ebeliyindoda yakhe isabusa ngesikhathi isasenamandla awombutho, amandla amapholisa, amandla abogadijele, namandla omthetha phansi awusekho, konke lokhu kwephuciwe.
Umkhwananzi uthi kaboni umfelokazi esebenza lomnangagwa.
Isimo sakhe sivele sizamenza abhule umsila phansi awufake emlenzeni abuyele kubona laba abaphethe amandla esengumuntu oncengayo ukuze aqhubeke ethola izinto ezinhle njengomfelokazi, futhi angephucwa athathelwe konke lokhu umyeni wakhe akuthola ngezindlela ezingaqondanga. Kunamaplazi amaningi sizokuthiwa athathwa ngumgabe, kungenzeka-ke ukuthi bamephuce uma angazaziphathe buthapha. So ukuze izinto zonke lezo azikhusele zingamlahlekeli, kuzodingeka ukuthi abe ngumuntu ozehlisayo, aziphathe, azabhula umsila phansi, abancenge. Uma kungenzeka enze noma yini nje alalele laba bafana abangathi bayamyenga, uzosale seyedwa sethe dandalazi. Yikho ke umbona sengathi kuzoba nokusebenzisana kahle nomnangagwa, kungathi ukuthi uyamthanda kodwa kusenziwa ukuthi uyancenga njalo uzama ukuvikela impahla nenotho nelifa lakhe.
Lokhu kusekelwa ngusichicha mfundo Sabelo Gatsheni Ndlovu osebenza kwele South Africa.
Umfelokazi uGrace Mgabe mbone ngani kunento ezimbili ezingamu-affecta. Ngakontinua ephila njengomuntu okade eyi-part of i-first family, abenefithe, athole lokhu akutholayo, or engavictimayizwa ngabanye laba abakupolitiki abale problem le lomngakhe oseshonile.
Kodwa ubona ngazani umongameli Emmerson Mnangagwa uzamgcina kuhle yini?
Umongameli uMnangagwa usekhulume ebandla ukuthi yena ube ngalahlupho le-first family ngokwayo, ubelo hlupho ngalaba abantu akade be around i-first family. And ngibone ngani ukuthi ahlukumeze i-first family kungamkhathaza kakhulu ngoba laye ule first family at the moment. So ambona ukuthi engenzi i-president leyo ukuthi ungaphuma kuphawa kumbe ufelwe ube suhlukuluzwa. Mbone ngathi uza kwenza lokho not because uyabathanda, ngoba laye uzabhekele ukuthi eku-future laye uzaba lo nkosikazi, maybe uzashiya unkosikazi engahlukuluzwa ngabantu.
Kasenelisanga ukuxoxa lomfelokazi unkosikazi Mgabe okubikwa ukuthi lokhu ethuswe yikubhubha kukaMgabe. Sehlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende. Kodwa-ke umnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi unkosikazi Mgabe ulakho ukusebenza lomnangagwa.
Umongameli utshilo lokhu ukuthi imuli kaMgabe uhulumende uzayikhangela, uzayigcina nje. Uyikhangela ukuthi noma kuyini okwabe kulokhu njengomfazi ka-former president, vele inhlelo zonke zikahulumende ezigoqela le-pension yomkakhe iyamkhava, konke kuyamkhava khona konke kungwakhe. Akulanto ezamhlupha ngoba vele konke okwakhe kukhavad kulokuzeni yomkakhe. Ngokunjalo umongameli ukukhulumile wakubeka sobala ukuthi hhayi imuli kamgabe uzayibaba ihulumeni uzayikhangela.
Ye, mase sikhangele kodwa kwezombangazwe la. Siyawazi ukuthi wakwazibamba esidukwini. Kambe kwebo lokho kunjalo kumbe usephelelwe kwezombangazwe.
UGrace Mkabe umuntu osaqinileyo ukuthi kumbe mhlawumbe uyafuna ukuthi aphenduke njalo athole isikhundla epartini ukuye lokho iphatha ayimvalelanga.
Ngokuya kwesikhathi kambe ngagcina esebenza njalo lo mongameli u-Emmerson Mnangagwa.
Kuhle kakhulu kungasetshenzwa sibili nxa evele efuna ukuthi kusetshenzwe labanye akulahlupho sibili akuvalelwa phandle. Bakhona gidi sabantu abaxotshwayo. Lati nje sasaxotshwa kuZanu PF saphinde saphenduka. So ukuxotshwa kuZanu PF akusento entsha. Abantu bayaxotshwa kodwa nxa sokufikise kufanele ukuthi baphendukiswe sokube lokunye ukukhulumisana akulanto embi.
Ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizimisele ukusebenza labantu abanjengonkosikazi Mugabe. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa uthi umfelokazi ulelungelo lokwenza akufunayo kwezombusazwe. Unkosikazi Mugabe wayekucele lebandla le-ZANU-PF elalifuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramayi owakhethwe ngumgabe ukuthi athathe isikhundla sakhe abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF lohulumende nxa umgabe eseyekele umsebenzi. Lokhu kwabangela ukuthi amasotsha abambisana loMnangagwa basuse umgabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017.